Okuthi ukuthi kusasa sile celebration International Women's Day senze legogwe e-GNB Board Center. Okuthi ukuthi singuse e-Midlands labanye ukuthi sizo-celebrate. Sidinga sibili ukuthi si-celebrate. Ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona kodwa sokulobomama abathize abalamabhizinisi. Sokulabo mama bathize abakupolitika abangamaminista. Sokulabo mama bathize abadrive amafemechina, amanjinela. Konke lokhana kumele sikuthathe sokuthaya imigceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivokekayo. Bese kusithi lokhana okubi. Okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labobaba sibe le strategy yokukucitha but inyanga lengeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphathamandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke. Kuyabe kule thousands of people. But okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama nalelo langa. So iprogramu yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo, izifuyo zabo, konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho.